Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 5 kuSibandlela 2022 igama ngontungamili Nkomo ezihamba phambili umkhokheli weMDCT umnumzana Douglas Monzora ulakho ukubotshwa phezu kwecala lokuqamba amanga emthethwandaba amaqwetha aselobele iZimbabwe Electoral Commission ecela ukuthi iwaphe ivoters roll ukuze ayicubungule kulandela ukuphikisana phezu kokuthi bangaki abantu ababhalisele ukuvota nyakenye. Abangela maphepha abaxotshwayo kwele South Africa bakhuthazwa ukuthi babuyele eZimbabwe bayebhalisela ukuvota ukuze baguqule isimo sabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli weMDCT umnumzana Douglas Monzora ulakho ukubotshwa phezu kwecala lokuqambela inkantolo amanga kulandela ukumangalelwa kwakhe ngosanda kuxotshwa kuleli bandla kanye lakusikhundla sikameya weGweru umnumzana Josiah Makombe. Umakombe umangalele uMonzora enkambeni yebulawayo Central Police Station kuthange esithi kumele abotshwe ngoba elobele umthethwandaba weHigh Court amanga elandula ukuthi ibandla lakhe limxotshile yena esazi ukuba lokhu yikho kanye okwenzakeleyo. Umakombe uthi uthole incwadi kumalanga asanda kwedlula ivela kumphathi ntambo obona ngendaba zezabelo umnumzana July Moyo emazisa ukuthi usesusiwe esikhundleni sikameya ngemva kwesicelo seMDCT ngoba isithi umakombe akaselilunga layo. Isisusa salolu daba isicelo esifikiswe eHigh Court ngumakombe uNkosazana Thokozani Khuphe kanye lomeya weChitungwiza umnumzana Lovemore Maiko kunyanga edluleyo besithi linkundla kumele ivimbe imizamo kaMonzora yokubaxotsha kubandla leMDCT. Kulapho ke uMonzora athi ependula khona walobela inkantolo esithi kungamanga ukuthi baqoqa ukuxotsha abathathu laba. Ngokunjalo umakombe utshele iStudio 7 ukuthi uMonzora kumele abotshwe ngoba ukuqambela inkantolo amanga kulicala elikhulu iphejari ngesiNgisi.
UMonzora waqamba amanga emthathendaba esithi yena akazange arikhole umakombe somkhanso yena ekwazi ukuthi wangirikhola wabhala imali yahamba kuminister of local government ukuthi usesikhonele umuntu but ekwazi khonokho wabeqambaabahambi ekot esithi kazange angirikhole so yo amanga engingariphothele emapholiseni.
Bona abeMDCT bake bakulandula ukuthi bakuxotshile kubandla. Ungathi ngempela bakuxotshile le ncwadi wayithola?
Incwadi engayitholayo yavela kuminister of local government. Uminister yena wabhala uspiki wabhalela incwadi nabeMDCT uspiki bangixotshile. So akumelanga ukuthi ngibe ngukansela umbeni umeya weGweru. Bathi bona emthathendaba babhala ama-affidavit besithi kabazange bangixothe beqamba amanga.
Sikhuluma nje awusenguye ukansela sowasuka kukansela awusenguye umeya weGweru awusengukansela njalo.
So ngathatha indaba yona leyo ngayihambe esemthathe emthethendaba ukuthi kaciswe ngoba akwenzanga kuhle. But owakathesi isiwesikhona sokuthi angisikile kansila kathesi kumbeni umeya bakibona baloko besithi kabazange bangixose.
Bakuxotshelane nxa usizwa abanye bekhuluma lanxa nje usithi awukatholi incwadi evela ku-MDCT?
Vele njengamanye ama-recall ayenzakalayo ngiyabona ukuthi angisayenzi izinto abazifunayo njenge-MDCT sengisebenza nabanye ababandla ele-MDC Alliance. So ngiyabona yiyo indaba yakhona. Kodwa indaba ekhona ukuthi baqamba amanga ukuthi abangirikholanga bona bekwazi sibili ukuthi bangirikholise. Yiyo indaba engiyithethe emapholiseni. Okunye lokhu bekungelandaba bathi yona into yokuqamba amanga umuntu ofuna ukuba ngupresident, umuntu ozithi ngupresident, kumele abantu bebekwazi ukuthi lowo muntu uyaqamba amanga. Yikho ngithethe le into ngayihambisa emapholiseni.
Umnumzana Josiah Makombe ngosanda kuxotshwa kwe-MDCT lakusikhundla sikameya weGweru. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube kaphendulanga imibuzo esimthumele yona izolo. Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights athi aselobele iZimbabwe Electoral Commission ecela ukuthi iwaphe uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota olwe-voters roll ukuze alucubungule. Amagqwetha la athi athethele linyathelo emele inhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho oluzayo iProject 4263. Lokhu kuza ngemva kokuba iZEC yazise ukuthi ibhalise abantu abazinkulungwane phose ezintathu 2971 kuphela elizweni lonke jikelele kumnyaka osanda kwedlula. Kodwa iProject 4263 ithi ilobufakazi babantu abangena phose kunkulungwane ezilitshumi 9635 ebancedisileyo ukubhalisa. Ukwehlukana kwamanani la yikho sokudale inkulumo abanye besithi iZEC ingaba isiqalisile ukuqoqa ukuncedisa ibandla leZANU-PF ukuqilibezela kukhetho luka-2023. AbeZEC labeZANU-PF bayakulandula lokhu. Usikomichi weZEC unkosikazi Joyce Kazembe utshele iHerald ukuthi bonke abantu abakuluhlu lokuvota sikhuluma nje bedlula kancane izigidi ezinhlanu 5,647,000. Sixoxele sikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023 umnumzana Nkosikhona DBT.
Ama-lawyers for human rights sebenza umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba kumele ukuthi ama-institutions afana leZEC ikakhulu lapho abantu ababhalisa khona kube le-transparency, njalo sikwanise ukuthi si-check online ukuthi abantu ababhalisileyo ukuvota amabizo abakhona yini, njalo kulabanye abarejista ukuvota ngo-November kodwa amabizo abo lonke angaka-updatewa ku-system le-electronic. So kuluqondile kakhulu ukuthi kube le-hard copy ezakhishwa ukuthi hhayi abantu aba sikuvota yilaba, kube le-electronic copy as well yokuthi wonke umuntu akwazi ukucheck ibizo lakhe akhangelisise ukuthi i-information yakhe ikhona na.
Lingaba lamanani abambekayo yini njengenhlanganiso awabantu libancedisileyo nyakenye abahambe bayabhalisela ukuvota?
Nje eKhaya Vote sihlangane njengenhlanganiso ezijiyeneyo ezisebenza emathebelelenti ngo-November. Sihlose ukuthi ngo-December njengoba iZEC ibisitshele yathi bayenza abathi mobile voter registration, yiyo esizasebenza kiyo kugadalala ukuthi si-mobilize ama-first time voters ngoba kuyabe sokuseduze lalapho abantu abakhona. Kodwa inani engalikonfirma kathesi ukuthi kulabantu abangu-531 abarejistwa by only two coalition members ezeKhaya vote. Abanye ba register 210, then abanye ba register 321. Yuwa mafika esilawo. Kodwa uzathola ukuthi Bulawayo ile 588 eza register iziki. So khona lokho kuba nzima kakhulu ukuthi sibe wazi ukuthi akuchuti akula abanye ba register ngaphandle kwamakwenhlanganiso zonke lezi ezimbili. Iluhluphe esilalo kathesa.
Izeki iqhuba imfundiso yokubhalisela ukuvota enkundleni yeTwitter njalo ikhuthaza abantu ukuthi babhalise ngobunengi. Ubona bephakama yini abantu ngaphandle kokuthi izeki iqhube uhlelo lwayo lwe-mobile voter registration?
Izeku kumele ukuthi iqine emsebenzini wayo we-voter education. Ngoba lati nje ekhaya vote, we are guided by Zeku on voter education, voter registration, and as a stakeholder siqoqisana labo njalo nje ukuthi sizwisise ukuthi khona kuyini ongenziwa ukuthi abantu baregister ukuvota ngobuningi. And i-solution yiyonale ye-mobile voter registration okwakumele ukuthi ivele ingabe iqale ngo-December. Sesikhangelele ukuthi nxa ingavulwa sesizaqala ukusebenza, sisebenzisana la izeku ukuthi sincedise abantu ukuthi banjani baregister ukuvota. Okusokuqakathekile kathesi ukuthi lathi nje ekhaya vote sesilomlando ukuthi bona laba abaregistileyo ukuvota siyakhipha i-database, even ama-coalition members ethu asebenza kuma-districts atshiyeneyo sincedisana labo kwenza ukuthi nxa sihlala kuma-stakeholder meeting lezeku sibatshe bonise ukuthi hayi ama-numbers esilawo yilawa kuyahambelana yini lalawo eseliwatholile. Njengoba sikhangelele ukuthi kumbe singakuthi nge-weekly updates, kumbe sithi fortnightly updates, kumbe sithi ngenyanga ngenyanga, yikho sesukukhangelela ukuthi lathi sibe si-update even ku-social media ukuthi sesi-register abantu abangaka. Njengakhona lokhu i-project 263 esikwenzile, kuqakathekile kakhulu ukuthi kube le-transparency njalo abantu ba-truste ama-institutions abo. Kodwa nxa kule nkinga ezinje so kuba nzima kakhulu ukuthi lathi even nxa sesixhosisa la abantu abasho ukuthi register nini ukuvota, baqalisa ukusi-refer ukuthi hayi thiya sa-register ukuvota kodwa lonke amabizo ethu engangaphumi ku-system. So oyona la ama-challenges okumele ukuthi nxa i-blitz le iqala izeki ibisidilelawo kucace ukuthi kuhamba njani. Njalo nxa kule ndlela yokuthi abantu be-check-e ukuthi ba-registile ku-online system yabo kube yinto nje e-update-wa ngesiphangiphangi, ayikhona ukuthi kuthathe isikhathi eside.
Umnumzana Nkosi Khona Dibithi, isikhulumeli somanyano okhankasela ukuthi abantu babhalisele ukuvota ngobunengi owe-Ekhaya Vote 2023. Sehlulekile ukukhuluma lezeki ngalolu daba. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ngaphandle komthetho sezikhuthazwe ukuthi ziphindele ekhaya ziyabhalisela ukuvota njalo ziphatheke kunhlelo ezingaguqula umnotho welizwe kanye lezombusazwe. Lenkuthazo iza ngemva kokubotshwa kwenkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abangena kwele South Africa ngokufohla emngceleni we-Bed Bridge kulezi nsuku besiyadinga imisebenzi kumbe sebebuyela emsebenzini yabo. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Siza khumbula ukuthi iSouth Africa ibuya kuma election. Ma election lawo engenzanga khona kahle esinye sezikhalo zabantu kwaba ngabantu bangaphandle abakuleliyazwe. Ngoba sibonile sekuze kunama party alwa nakho lokhu ukungena kwabantu kuleliyazwe abangama Africa. Asiyugcizelele lokho abangama Africa. Ngoba uma kukhulunywa ngomuntu wangaphandle eSouth Africa kukhulunywa ngom Africa. Akukhulunywa ngeChina, akukhulunywa abelunga abamhlophe, kukhulunywa ngom-Afrika. Siphinde futhi sizibuze ukuthi kungani kungathi kuhloswe abantu beZimbabwe kube bebaningi amazwe kakhulukazi awe-SADC nangaphandle kwe-SADC, DRC, Nigeria baningi kuleliyazwe. Kungani singaboni kwenzeka? Ngoba lokho kwenzekalayo abantu beZimbabwe bahle balalelwa unyendle emgwaqweni okuya eJohannesburg. Kodwa ngiphinde ngithi mina kungasethusi kakhulu kakhulu ngoba uma ngabe simlandela uminister ophethe Home Affairs uDokotela Mtswaledi simsuka naye kwa health lapho ke waphatha khona iminyakanyana ethize wavela wabonisa ukuthi akawathanda ama-Africa akabathandi abantu bangaphandle ababizwa ukuthi ngama-Africa ngoba ibhedlela ngesinye isikhathi kwasokungathi Home Affairs abantu bengelatshwa abanye bebizelwa amapholisa bese sibhedlela umuntu egula leyo nto yaqala ukuba amandla ngaphansi kaMtswaledi utheke manje mayisephuma esephatha iHome Affairs ubukeka engomunye wamaminista mhlawumbe ohamba phambili kuma ministers zonke eANC ukungafuni abantu bangama-Africa yebo kambe izwe nelizwe kufanele livikele kodwa ke hayi ngalesimo ikakhulukazi ngaphansi kwemithetho yeCOVID
isehlakalo lesi sizathinta njani ubudlelwano obuphakathi kweZimbabwe lele South Africa njalo uhlupho lolu lungaqedwa ngani
amazwe njengabo Nigeria uma ngabe kuyukuthi abantu babo behlukumezeka ngendlela abahlukumezeka ngayo siyasibone iNigeria isuma imengezinyawo uthola ukuthi ngesikhashana nje into yakhona iyabisilungisile kodwa siyazi ukuthi iZimbabwe iphethwe iJuda engelandaba nabantu ezikhathalela yona kodwa ke ubudlelwano esimeni sezwe elikhathalela abantu kuyakhanya ukuthi bonakele buyonakala buyadingeka ukuthi busukunyelwe ukuze bulungiswe ukuphetha kwalento sisikuthi iZimbabwe ibe sesimene singcono sezomnotho kube namathuba emsebenzi kube nokulawuleka kwezwe ngaphandle kwenkohlakalo izwe leligcwele inkohlakalo iZimbabwe yikho kuyakwenza nokuthi abatshali bezimali sibabone behambele eceleni njengelanga lebusika besiya kwamanye amazwe into ke ezalungisa lesimo ukuthi abantu beZimbabwe ke babhukule basukume benze lokho mhlawumbe esikubone kusenziwa ngabantu beZambia uma leso sikhathi sifika bengayengwa ngamagwadla bengayengwa ngenhlanyelo bengayengwa ngefertilizer ebusika izulu lingekho abantu beZimbabwe ababone ukuthi ukukhululeka kwabo kusezandleni zabo ke basukume bazikhulule bona yikho kuzaqeda konke lokhu kuhlupheka
Umnumzana Senzo Nkomo yingcwethi kwezombusazwe. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi iPolitbureau yeZANU-PF izahlangana namuhla kulokufuthelana okukhulu kuleli bandla phezu kokhetho lwenkokheli yezabelo olusanda kwenziwa. iChronicle ithi amachibi adalwa lizulu elina kobulawayo kanye lamagodi asemgwaqweni sokubangele ukuthi abezimota bathwale nzima kuleli dolobho. iHerald ithi abakhokheli bamazwe akusadaki bazakhulumisana ngomabonakude ngolwesihlanu phezu kodaba lwabahlamuki bakwele Mozambique. Sogo isikhathi sembiko yenu.
Salbonani basakazi labalandeli beStudio 7. Ngiyalibingelela lonke. Ngithi ngilesicelo lapha basakazi ukuthi leke lisicelele kuhulumende lapha owakithi eZimbabwe ukuthi eke evumele abantu abalama passport lawo angalama permit njengalokhu bekuvele kusenzakala eminyakeni edlulileyo ukuthi bekwanise ukuchapha imingcwele befika kwamanye amazwe bephiwe ama days njengalokhu vele kade kusenzakala ngoba abantu abaningi baphila ngokuthengisa abantu abavele imajority yaseZimbabwe ayisebenzi iphila ngokuthengisa iphila ngokuwoda kwamanye amazwe anjabo South Africa labo Botswana izothengisa eZimbabwe laphana ukuthi ikwanise ukuthi iwondle imali zabo befundise abantwana babo ezikolweni abantwana abaningi abasafundi ezikolweni abantwana abaningi sebelahlekelwe yikusasa labo so siyacela kakhulu igovernment ukuthi into leyo ike ifakele izibuko ikunazelele kakhulu into leyo ngoba cishe ngathi nje if 40% yabantwana abangasafundiyo kathesi. Abantwana bonabo kule possibility yokuthi bekungaba labantwana abangaba amapolisa konapho, abanye bebengamadokotela, abanye bebengama-scientist, bebe nje kuzo zonke inhlangothi nje zikahulumende kuma civil servants, bebe lusizo olukhulu kakhulu kumphakathi. Kodwa ngenxa yokuthi kabasafundanga kuyayenza ukuthi ikusasa labo libalahlekele.
Ngiyabingelela isakazo Studio 7, phinde ngibingelele nabalaleli be Studio 7. Bona ibingelela nguJafet Ncube, azalwa 79. Manje ngilohlupho lapha msakazi, ngicela uncedo lohlupho olungihluphayo. Ngilamehlo angiboni, amehlo la sengilesikhathi ngingaboni. Manje ngahamba ezibhedlela angilutholi usizo. Manje ngicela uncedo kini msakazi, nabalaleli be Studio 7, ingcedise lohlupho. Kangisenalutho enginalo ezandleni, konke sokwangiphelela. Kangisenalutho, ngihlala ngedwa, ngihlala duze lomama. Manje ngihlala ngedwa, anginalutho, ngihlala ngedwa, ngiyahlupheka. Inamba engizisebenzisayo nezikamama, ngicela ukuzifaka emsakazweni. Ukuhlala ngihlala ePlan 3 eward 9 Kupute Village Chaili area, ikho lapho engihlala khona. Cela uncedo kakhulu, sengihlupheke kakhulu, iminyaka simide lokho nginje ngingaboni, ngimphuphuthi. Cela lingidingele odokotela abamehlo, ba-special doctors abamehlo, lingcedise kakhulu. Anginalutho ezandleni, anginalutho, ayinalo muntu oncedisayo. Ngihlalele nje ngiyahlupheka nje ngikhonapha ekhaya. So sengilibizela inamba elingangithola kizo, ikona siyo yami ekamama kamakhelwane. Makhelwane lo kakho la usegol.
Inamba ithi eseZimbabwe ekamama akhe +26 377 380 00571 +26 377 380 00571 Eyamakhelwane wakhe eseSouth Africa 072 76 257 41 Iphinda futhi 072 76 257 41 Ngiyabonga.
Ngiyalamukela lonke kuStudio 7 umnyaka omutsha oka-2022. Besicela ukuthi kuStudio 7 kuye kungene phela lama disability issues, ngoba lawo ayi valid stake as we progress empilweni lapha eZimbabwe. Siyabonga kakhulu ukusixhasa ngeStudio 7. Siyafisa ukuthi singene. Bonke abalaleli bakaStudio 7 abasakazi, ilifisela umnyaka omuhle ondlela zimhlophe ovulekileyo. Yimi ke owenu uMandla Nkosiwela.
Matshono bantu Studio 7, mina uStalin Angels seZimbabwe, umuntu ezaphu. Into ezakale eZimbabwe ngamapholisa ekakhulu zePlumtree bahlukumeza abantu. Abantu ababajabulela umnyaka omutsha ngenxa yamapholisa ebahlukumeza, kodwa kwezinye indawo bebevunyelwa okwenza lokujabulela umnyaka omutsha. Uye uhulumende weZimbabwe uqamba amanga ukuthi ama-cases ayaqansa. Bona bekwenza ngendaba zepolitiki ukuthi khona abantu bangavoti kulama by-elections abuyayo. Uhulumende weZimbabwe waba liqinisekisiwe ukuthi unqonqosela i-Home Affairs ukuthi inganiki abantu izithupha abafanele ukuthi bavote. Abafana abantu abafanele bevote abangantwana besikole, they are more than 4 million. So bayenza ukuthi abantu labo bangatholi izithupha. Kwase kuyi-diaspora bayenza ngabomo ukuthi kona i-diaspora ingangeni eZimbabwe, ukuthi bavalile amabhoda beqamba amanga. Akula mkhuhlane, umkhuhlane yebo ungawakhona, kodwa akula mkhuhlane obhahileyo. Ngoba bona abantu bezanu-PF bayenza amarali benxusa abantu, kodwa ophikisayo kavunyela ukwenza kunoku amapholisa abopha. Lokho kuzakamizi seZimbabwe esemaphandleni yini elihlala lifaka izanu-PF embusweni. Yazini iqiniso ukuthi izanu-PF asophathi elendawa lawe umbela kusasela umntana wakho. Iphathi elendawa lokufaka lokugcwalisa izikhwama zabo betshontsha besiya phambili.
abo be kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo yesithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi amabandla ezombusazwe kwele mali aseyale ukwamukela umbono webutho lona elihluthune umbuso okuthi ukhetho lwenziwe sokwedlule iminyaka emihlanu. Umsakazo omunye uthi njalo umongameli weMozambique umnumzana Filipe Nyusi lomkakhe babanje umkhuhlane weCOVID-19. Singene kudaba lweMelika. Umeli weGeorgia edale lePhalamende eleHouse of Representatives unkosikazi Marjorie Taylor Greene usesule inkampani yeTwitter leFacebook ngokumxotha kulezinkundla. UGreen olilunga lebandla lamaRepublicans uthi lokhu kuveza sobala ukuthi inkundla zombili sisekela ibandla lamaDemocrats. Okuyinto elandulwa ngamankampani la. I-Twitter ixotshe uGreen kokuphela ngomfulo ngemva kokuba elobe ukuthi abantu abaningi babulawa ngamajekiseni e-COVID-19. Linkundla ithi lawa ngamanga alakho ukudukisa uZulu. Owayengumongameli umnumzana Donald Trump laye waxotshwa enkundleni ezifanayo esetheswa icala lokuphehla udlakela. Sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Inkululeko yokukhuluma ayitsho ukuthi umuntu ufanele akhulume noma yini noma engasilo qiniso. Ikakhulu nxa kucacile vele ukuthi into ayikhulumayo kayisilo qiniso. Ikakhulu njalo nxa leyo nto ingalimaza ukuphila kwabantu kumbe ibenze babalekele okuthile esithi yena kuyatsha endlini kungatshi. Abantu bathi bebaleka bagcine benyathelana bebulalana. Ikakhulu nxa ekukhulumeni kwakhe engenza ukuthi abantu bagcine benganathi imithethile bengahlatshwa amajekiseni athile ngoba belandela lokho akukhulumayo. Kwenza ukuthi lokho okukhulunywe kube yinto eyingozi kakhulu. Kanti kasingakhohlwa ukuthi ungumuntu olesihlalo esiphezulu ulabalandeli abanengi. Kulula ukuthi leyo nkulumo enjalo engasilo qiniso imemetheke ibangela abantu ukuthi bangaphatheke ekuhlatshweni lejekiseni. Ngakho ke uTwitter yenze kahle ukumsusa kuleyo ndawo ukuze angaphehli amanga agcwale endaweni eziningi agcine sevimbela abantu ukuthi bazuze ukuphila ekuhlatshweni amajekiseni.
UTrump yena sibona ukuthi usesungule i-social media company ezancintisana lamankampani afana labo-Twitter, labo-Facebook. Ubona iqhuba njani linkampani?
Akulula ukuthi ibe yikampani enkulu nxa ngabe abantu bengayilanda ngepolitiki. La nxa ivula engumuntu ogijimisa ukuthi uhambisa phambili ipolitiki. Amakampani kasebenzi kanjalo emhlabeni ezezimali azisebenzi kanjalo. Ngakuthola kunzima ukuthola ama-investors angamxhasa ukuthi khule ikwazi ukuncintisana labo Facebook labanye abangangeni ngaphansi kwepolitiki. Kanti ke kumele sikhumbule ukuthi iMelika i-First Amendment vele iyinkinga enkulu iyabangwa injengale ephathene lezikhali ukuthi ayi-right to bear arms. Izo zombili ziyabangwa kakhulu ukuthi kambe zijone izo esezithethwe ayikhothi kakhulu okwedlula lezi ezinye. Ngakho ke kuyaqhubeka kulalezo nkinga kudonselwana njalo kungakhathaleki ukuthi kule COVID-19 kumbe siyedlule. Abantu abanjengabo-Trump abasengakwesokudla sepolitiki bazaqhubeka besithi kakungabi khona i-censorship. Laba abangakwesekunxele besithi hayi kakuvinjelwe okunye okukhulunywayo. Injalo ke i-democracy iphila ngokuthi abantu baphikisane as long as kungekho udubulo omunye ngekho tshaya omunye kuba kuhle kanjalo.
Umnumzana efihlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. umkhokheli we-MDC umnumzana Douglas Monsora ulakho ukubotshwa phezu kwecala lokuqamba amanga emthethwandaba. Abangelamaphepha abaxotshwa kwele South Africa bakhuthazwa ukuthi babuyele eZimbabwe bayebhalisela ukuvota ukuze balungisise isimo sabo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.